abana ndawo lapha bangathola khona ulwazi, like lack of information, abana khona ukuthi bezokwazi ukuthi mina ngiyenze nje so ngingazithwala kumbe ngiyenze so ngaba lo mkhuhlane oyenzakalayo kuye uyabe bona ingane kumbe singathola imali yesinkoko kuphela singadlalisilalesi sude kube singathola isepaye ukugeza yikho khonokho engakwazi ukuthi uyazilimaza yena ngokwakhe.
Nxa sikhangela khophana okwenzakala eChingwizi lelizwe lonke jikelele, nxa kulo hlupho lokuswelakala kwemali lokudla, abesifazana bona baphatheka ngendlela ayifanayo labesilisa yini?
Mboni ingane abesilisa bangani balendlela yokunakekela engcono, ngoba ungathola ukuthi umntwana wenkazana angithi for example ungathola umsebenzi yokusebenza ezindlini uyatholana labantu abangafuni ukuthi bethathe i-advantage kumbe engathandana lo muntu lona bese sizithwala. Umfana ngeke azithwale, and umntwana engazithwala oyinkazana yikugcina ukuya esikolo. Yeye kulo mthetho wokuthi umntwana kumele abe lokhu efunda ebuyele esikolo njengoba ezithwele engabeletha phendule futhi esikolo. But uyathola ukuthi futhi kulokuhlekana okukhona nezinto ezinjalo, so umntwana oyinkazana vele impilo yakhe ihle iphele khonapho, and ingaphela khonapho futhi uyabe sefuna imali yokuthi abethenga ama-napkin, into yokudla yomntwana, la yokuzinanekela, sekubuyela futhi lapho aqalise khona.
Lalapha eMelika unkosikazi Michelle Obama lo nkosikazi Laura Bush besithi bakhuthaza amazwe ase-Afrika ukuthi afundise abantwana abangamankazana.
Lapha eZimbabwe ngakhangela ama-postal for example, umntwana oyinkazana ngafunda ngakwanisa ukubhalisa ibizo lakhe, ngakwanisa ukubala imali sokurayithi sehlaliswa phansi, and indaba ye-foster regime leyo ukuthi babhujelwe and abantwana sebebuya sebezohlala khonapha, bengahlala khonapha imali yokubahambisa esikolo it's a burden on abazali abasebethelwe abantwana bona labo. So kwezinye isikhathi umntwana oyinkazana uyahlaliswa phansi afundise izinto imisebenzi yezandla ukuthi abezinakekela njani nokuthi hayi uzagcina njani indoda yakhe engathathwa. But indaba yona leyo incane, iningi kakhulu endaweni lapha esingathi apostolic sect kuphela, otherwise lapha eZimbabwe umntwana wonke oyinkazana has access to education.